sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 30 lwezi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo elizweni.
Kina ngapha kuzwana ukuthiyekuthiwa siyakhankasa loku sikhuluma labantu koBulawayo, eSingal North le-Wangeisanilifane isamtori.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abemandla le-CCC banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli mandla ingabambananga.
Kanti engingakutsho nje loko kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi ngesilungu at the moment ku-opposition leadership yayikho. Engingakutsho ubuqotho obukhulu yikubona le ZANU PF ingani iyatanaza iyakuhlamaza.
Umanisipala wakoBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula ikhulu namathumi amahlanu.
Kuzananzelela ukuthi abantu laba abaphi lo 18 njelona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe le-accountability loba bengabe bedalisana.
Sokuqhamuka umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini lentombazana eleminyaka ephansi kwelithumi lasithobaminembili 18.
Edolobho lakoBulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lo wekholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lakwamanye amadolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo elizweni. Ukhetho lwama-by election luzaqhutshwa mhlazi ku-9 kunyanga kaMpalakazi. Kulama-by elections alichumi lane 14 awamalunga edalele parliamente, senate lekhansili. Ezigabeni okuzenziwa khona ukhetho kubikwa kulokuthulwa okwamanje lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla azancintisa ikakhulu eleZANU PF lele-CCC. Sixoxe lomabhalane webandla leZANU PF umnumzana Obed Mpofu ukuze sizwe ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani.
Uhamba kuhle kuma-constituencies wonke lawo akumele kwenziwe ama-by-elections. Thina ngapha kuZANU PF hayi siyakhankasa loku sikhuluma labantu koBulawayo, eSingal North, le-Wangeisanilifane. Wonke okuhamba kuhle, abantu loku sikhuluma labo kakuhle, akulakuthokozela, akulakukhombana ngeminwe. Abantu bafuna ukuthi benze into ezabalethela intuthuko, injalo ezabalethela nokuthula.
Ya, sesike sezwa abamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC besithi ibandla leZANU PF liyathenga amavoti ngokupha abantu ukudla lokunye okunjalo. Lithini linalo?
Mina Gande, abantu akusamelanga badle ngesikhathi somkhankaso. Asonto yokuqala ukuthi bakhulume khonokho abantu be-CCC. Thina sikhampena, sikhankasa, sisebenzisa abantu lokho esithi siyabenzela khona nxa sebesivotele. Lokho okuningi angikwazi, abantu nje abaqalayo sebebona ukuthi i-ground kayibavumele. Kodwa akuthule kule peace, kuloku thula okuhle ukuthi abantu azwayesizwe not even one indawo lapho kuthiwa khona abantu befilwa ezomba nazwe bebanga ukuthi kuyavotelwa bani, kuyakhankaselwa bani. Abantu bazisebenzi bakwenza kuhle noma inifane ngathi sasiyilizile thina. Azange sicokozele savuma iy'nqumo zabantu, kodwa kathesi senza the same thing. Abantu bazazikhethela umuntu abamfunayo, uyiphatha abayifunayo, ngibandla ebalifunayo. Kodwa siyazi ukuthi iZANU PF this time around izanqoba ngokuthi thina ithesi le program yentuthuko.
Alo-ke ngumnumzana Obed Mpofu, umabhalane webandla leZANU PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by elections sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
ninjani mahlabe Zulu engakutsho ukuthi iZNPF vele ivehle yaqhephetsha yaqeda yabona ukuthi laba bantu aba recalliweyo ababizwe laba ngochabanga kabasoze babuye eParliament ngakona lokho abakutsho ukuthi anje kule judgment echoyo ukuthi laba bantu abangeze bahamba ba contest ngebizo ungebizo lesisi isiseyiyo elwelwayo njalo eba recalliwe njalo into engiyibonayo ngabantu indlela abantu abazonde ngayo ngokwenzakala kwezinto la candidates afakwe ngochabango abantu abasoze bavotele kabasoze bavotele iZNPF izawina ama by elections lapho most engathi buningi ba izawina ngoba abantu bazondile njalo laba kade befuze bakhethwe ngabantu abekhethwe ngabantu bona laba esingathi ngaba recalliwe kabasoze babuyele ngenxa yokuthi kule judgment ebalisa ukuthi babuyele
kodwa nxa sikhangele indawo ezinjengakobulawayo okuhlala kunqobe khona iCCC ubona ungani kuzaba lo mehluko yini kathesa
kande engingakutsho nje lokho kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi engingakutsho ngesilungu at the moment ku opposition leadership kayikho engingakutsho ubuqotho obukhulu ikubona le ZANPF ingani yatanaza yaklamaza ukuthi ubukhokheli obuqotho vele abukho ku opposition ukukhokhela babulingasa nje umuntu njengoTswangirayo ukuthi wayesithi nxa abantu behlukuluzekile ahambe phambili athi asenze songs ahamba labantu ngaze ngichaye ngenzeni akukho ukukhokheli obabantu abanjabo job usikhala lati kande sinje nje umzacalo kusaza ukuthi nxa umzacalo ngoba kulento ethile ethe umzacalo engena enjengale ka Valerie uthi Valerie senzwa ilunga lezaniphefuze kube yibabakhokhelela balondolo njalo bagcina abantu abe sestore Valerie sokufuze abe ngomunye oyingxenye yezaniphef ukukhokhela buku abantu bazondile ngendlela okwenziwa ngayo kuma elections ukuthi ama election apro ama vote abo azanga protectwe ngendlela eqiniseke ukuthi labo ukhona ukuthi babake kwahle bavotela bavotela ubukhokhelo bukhona so ngenye into ebuhlungu kakhulu nale nto inje yakhona ukuthi iyona ngokwayo iCCC ihlale kakhulu ibheya ngokuthi ingakhangela into eziqhakathekileyo ezifana nokuthi ama structures le constitution kuze kugcina sebe kurecallwa ama candidates abantu babekhangela bebona ngelihlo elikhasha ukuthi ithi iorganization ye party ayihambi ngendlela ubukhokheli kathesi egande buyahlupa ekhaya especially opposition nganabo umdlaza adula abantu ngesikhathi sika August 23 yawuse kuzaba lento thoya ivote apa then ZANPF amalunga ezANPF azahamba evote avotela babo bangene ngoba abantu bazondile bona lawa bazakuhamba bakucontinue kuye phambili into engenzakala kule two ways uZANPF singabekela wahambe baye phambili baye divide ama votes oyingabona ngathi abaqine kakhulu iBCCT iBCCT kibo gaba bangangeni laba abakachabanga vele avunqamba amanga abantu bazondla soze babavotele
umnomzana Josephat Mzacangulube ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 SA South Africa
The Voice of America
umanisipala wakobulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. Kwezinye izigaba zelizwe umumo mubi kakhulu. Kodwa kobulawayo umumo awukafiki kusibanga esikude ngoba amanani akhona ephansi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Njengedolobho lakobulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lowecholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lakwamanye amadolobho lanxa thina kobulawayo ke singakabambi umuntu ongaba la yena lo mkhuhlane. Okokuqala sifisa ukuthi sihlanze idolobho lethu abantu abathengisela ezindaweni ezingavunyelwanga sibakhiphe baphume bese sihlanza ke idolobho ikanti le ndawo ezithengisa ukudla ezinge la ncwadi zokuthi zithengise ukudla singathi ngama licenses nesilungu lazo sikhangelele ukuthi sizivale idolobho lethu lihlanzeke bese senza njalo iawareness yokukhulumisana lezakhamizi zakobulawayo sizitshela ngomkhuhlane nalwe cholera okhanya usubhahile elizweni sibanika le ndlela zokuthi lo mkhuhlane unganqatshelwa njani yikho sizakwenza ngemiye imizamo esizayenza kodwa kuqhakathekileke ukuthi sihlanze idolobho lihlanzeke bese senza ke imizamo yonke le engikhulume
yona imithi lokunye ukukhangelelwe ngabantu ababe belomkhuhlane wonalo kukhona yini kuyatholakala lula
ye ngeke ngitsho kamanje ukuthi imithi ngaba khona kombe kayikho, kodwa okuqakathekile ngokuthi abantu bavikele banqabele bangathathi lo mkhuhlane. Yebo, kambe njengedolobho kasoze sigoqe izandla sithi kasilamithi, khangelana ukuthi sisebenzisane lezingatsha zonke ezikhona ezikahulumende, sisebenzisane lama-churches, sisebenzisane lenhlanganiso ezizineleyo ama-civic organization, sisebenzisane labosomabhizinisi bedolobheni lakoBulawayo, sibone ukuthi lo mkhuhlane uyanqatshelwa njalo imithi yokuthi-ke yelaphe lo mkhuhlane iba khona. Sisebenzisana-ke sizizalwane zeZimbabwe, izakhamuzi zakoBulawayo jikelele.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Sokuqhamuke umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini lentombazana eleminyaka ephansi kwechumi lasithoba minwembili 18. Umthetho uthi intombazana eleminyaka ephakathi kwechumi lambili kusiya kwelichumi lasithoba minwembili 18 ilelungelo lokuya emacansini lowesilisa. Kodwa inengi lithi iminyaka le imele ikhuphuke ifike kwelichumi lasitshiya ngalombili. Eloba ebulenjini we-X owake waba yisikhulumeli sebandla le-CCC, unkosazana Fatsai Mahere, uthe okwamanje umthetho uthi intombazana lanxa ileminyaka elichumi ingalala lowesilisa bevumelane, akulacala okwenza umthetho lo ube yize. Sixoxe lo mzali unkosazana Kethiwe Bebhe uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uzananzelela ukuthi abantu laba ababhilo 18 vele yona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe ne-accountability loba bengabe bedala icala kusuka nje kuthiwe u-under 8. So if umthetho bengela ungakho babambe accountable ukuthi bayenze icala, mina ngibona ingani nodaba lokuya emakhansini abakabi matured enough ezingqondweni ukuthi bekwenze njalo bekwazi ukumelana nama-consequences akho, ngoba umuntu o-under 18 uvele uyi-liability yabazali. So as long as engakabi psychologically matured ukuthi athathe i-responsibility nge-any aspect of impilo yakhe, then nokuya emacansini kumele kwenziwe icala if umuntu okhulileyo ekwenza.
Yona i-18 ubona ungani, ubona kusenzakala yini, kumbe iminyaka vele imele yona ibe yi-21 njengamanye amazwe?
Ya, i-21 mina ngivumelana nayo ngokuzananzelela ukuthi impilo yanamuhla abaningi vele abanalo 18 years, they are still under their parents' roof. Ngumuntu uzothola ukuthi, for example, mina I did my A levels the year that I turned 18, so nxa ngangisathengelwa ama-uniform, ngisathengelwa ama-toiletries, so I believe ukuthi ngaleso sikhathi kwakungekho engangingakwanisa ukuzenzela khona. So if i-21 yi-age yokuthi at least umuntu abaningi at the age 21 babe sebenendlela zokuthi abanye sebesebenza. So mina ngivumelana lokuthi i-21 yiyo elungileyo.
Kodwa bakhona abanye abathi endulo omama babesenda bengakafikisi iminyaka engu-18, kodwa kwakungela okubi okwakusenzakala. Wena ukubona njani khonokho?
Endulo babagande kunengi okwakusenzekala okwakusethula futhi ilungelo lomntwana oyintombazana kumbe umuntu wesifazana. But ambona ukuthi kwakungekho okubi kumbe kwakungabi indaba zalutho. It was because ngalezo nsuku vele omama nje kwakungani lamantombazana abala malungelo, njalo abaningi babethathwa bendiswa babengelasei kungelasivumelwano balutshwani ababehamba ngokuthanda. Uzananzelela ukuthi kwakukhanya ingani kunomali ngenxa yokuthi mhlawumbe wayengekho okuchallenjayo, kodwa ungakhangela bonogogo bona labo labo bami bami, I'm sure manje bayafisa lapho ukuthi ngabahambe ezikolo baba lama-choice okuthi bebezifundele bezikhethele ukuthi sebefuna na ukwenza. So ziningi izinto ezazisenzakala endulo ezazisethula amalungelo abantu until into izele challenge inanzelele ukuthi iba lemthelela engalungile abantu nje bengayibona ingani noma so mina sibi lanqaba khona abathoyi ukuthi kwakusenzakala ambona ukuthi lawo mantombazana ngalezo nsuku babe kujabulela kwakuyikuthi nje bazele into that system and ayikho inye impilo ababeyazi kodwa ngensuku zanamuhla ungananzelela sesibheka le-ikhonomi yendulo lempilo yendulo yayinganzima kangako umkhonomi wakulezi nsuku vele umuntu o-under 18 years usaseyilayabhilithi yabazali bakhe
unkosazana Kathy Webhebhe ngumzali ubexoxa le-studio 7 ecingweni eseBotswana Ukwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olweMeteorological Services luthi abantu kumele balimuke izulu lesiqotho elikhangelelwe ukuna kusukela lamuhla kusiyango lesihlanu. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ukhetho olwedlulweyo labiza imali engamadola eMelika ayizigidi ezifika phose amakhulu amabili US 188 million dollars. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 lami bengicela ukungena ezindabeni bengicela ukungena ehlelweni khona linjani kodwa lami ngike ngikhomente ngakulapho kumele ukuthi ngikhomenteke khona lami bekwazi ukufaka umbono abantu bakithi abayekelani ukulwa belibhodwa thi abantu bakithi ukuthi kudlame bekele ukulwana belungise ilizwe labo bengabalani bengacwasani abantu kababonisane kahle abadala labo baqonde sezindlela kahle siyacela ngomusa hayi udlame hayi ukuthukana mabesi bengabi bodwa bengabulalani bodwa abalungisa ilizwe labo lilunge ngokulunga okuqondileyo ngiyabonga ma ngangena ehlelweni
salubonani basakazi bethu benjani hazi ubiwodo yami le izozwakala khona ngapha ngazi kuba izovalwa ngazi ngithi ke ngiphawula nje kunamajaka abahlale khomadeni amandebele ka-fruz mela kodwa ye yadima abantu basempumalanga hayi ndebela amandebele bayaphandla abantu basempumalanga kula lito ahanto yenzaba cela ukutshela ukuthi amandebele asikho amani iprovinsi amandebele ekhona khona ma ungadiwe naye indebele fanele izibele lodwa kumele ibe hayi kula lito ahanto yenza indebele ngeke kufane kuhlangane njalo lapho into esilwa lawo labandoda la silwa nezano la into esilwa lala silwa nezano umbhuqazwe ikhensa yesilwa layo sibambanene sikhiphe izano kuqala before sibone iindaba zamandebele so thi ke singakhiphe izano ke sibe sesibona ke ngeendaba zamandebele ukuthi ngayenzwa kanjani ngoba ma sikhiphe izano saba yilo hlupho engala demokrasi engala ntandeneni ana lingathi ngaba siyokhulungiswa kunye nalandiqala kunye ngafana kuthi ayikho into eyenzwayo ayikho into esiyenzayo asike sibambisaneni kulokhu esikikho manje ndike lime kuqala ngokuthi amandebele fanele ezimele
iyangibingelela emsakazweni ibani bakwethu singabantu bakulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo ilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwesakhe ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'ngxoshungxoshu ezinje ingoba laba esithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbabwe baphila njani kezilo ngibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokhu abanandaba nakho ngoba ngikusho lokhu ngoba adlulile ama-election manje bekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izano simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi
ngempela ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka-2028 lapho sekuvotwa. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka, kodwa abantu belokhu bephethe emlonyeni. Hayi, bakhuluma kakhulu, bakhuluma kakhulu, too much, bande kakhulu, bande kakhulu emlonyeni. Ama actions wona afunakalayo. Izanu PF ifuna ukukhishwa ngevote, ifuna ukukhishwa ngeaction. So into ekhona la ukuthi uChamisa ufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela beyindoda, aqina beyindoda mpela. Mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafe, makaqina beyindoda.
Studio 7 lo abathi umhlanga lo uzobambobana amehlo, uzobhicabana amehlo ngodaka. Kula mcwana uzela izolo lapha, thina sizwele kudala asenze ilima thina ethi yena awulazana uPF ezobusa. Bona zilungeke khona bafuna ukuqinisa iTriple C, bona bebona bebulala iTriple C befuna izana uPF ivuka. Banze bona izithuta kula zilima la, bantu zimabhe bahlakaniphile manje. Ngasenze ilima thina, sizilima thina, izilima yini lezi abantu izilima nayo kuyini izilima? Abantu belibonti lezi zama ukwenza izilima, awalihlekeleni into zenu lezo zakwaukachabango lezo, sifuna ukuzwa into zakachabango lezi nakobulawayo.
Siyabingelela, siyabonga. Ngithanda nje ukubonisa abanye nje abafowethu umbono omncane ukuthi bengasola uChamisa besoleni, uTrusi besoleni, kodwa qinze ukuthi izanu le ekhona ebuswa nguMasoni, hey, ingozi kakhulu. Ngoba awutsho ke mabezatshela ujaji enkantolo ukuthi kalithethe kanjani icala lonele leTrusi lisizinkantolo, kodwa libona ukuthi bafuna ukuliphendla kanjani, belithethe kanjani. So ngizomunye isikhulumele sithi uChamisa thule, ayikho into ayenzayo. No, amajaji aseZimbabwe asekhepchati wonke asefana nepolisi, ukuthi as long uma wena uwaze uxabane labantu bezanu bulawo mbuchawa ngabantu bezanu uyevula icala epolice station. Ipolice station ayimbophi umuntu wezanu. Bonke abantu ababulala uMo Blessing bangxashangxasha namanje, labona wagamula ubhugi emavule ngocelemba basangxashangxasha namanje, basafuna ukuthi banqume omunye umuntu. So izinkantolo amaphoyisa ngaphansi kwezanu PF akusekho, alisekho ithemba. Into njengasiza amaZimbabwe baphakame bonke bazikhulule bona kwabona amaZimbabwe, hayi ukuthi bathembe ikhodi, bathembe ukuthi kunamaphoyisa kunani. Ayisekho leyo nto, umnanga wayo yonke into isephaketheni lakhe, yonke into izanu PF, police zanu PF, judiciary system zanu PF, for justice mara bona abantu ba reporter kunanga kwa everyday ngiyobatshela ukuthi icalele nje zakanje. Manje sengisho uthini ngaphansi sizikhulisa ngamaZimbabwe siyabo.
Basakazi, basakazi beStudio 7, kanti thina wethu ama voice note kungani engavele emoyeni? Kungani wethu ama voice note engavele emoyeni? Kungani siyadama ukuthumela khona lapha, sithumele ngathi, sithumele njani phela? Isazise lathi siyathanda ukuveza ethimbono ngendaba lesithumelela zona zonke izinsuku. Lo okhulumayo uGerald wakuncube esigodini, esigodini cela lisazise lathi ukuthi senze njani ukuthi awethu sikwazi lathi ukuthumela ama voice note ona lapha. Siyabonga, ngilapha eSouth Africa.
Studio 7,
hayi Studio 7, sicela like lisiqhuzele uMthwangwa uChrist Mthwanga. Kanti amabhiliyoni la okhuluma ngawo angena elizweni labantu abakothumiloni abadebha igolide, imali yakhona iyanga? Kubuhlungu kakhulu ukuzwa uChrist Mthwanga ekhuluma ezitshayisa ifuba ngokuthi yena wabamba ibhazuka wabulala belungu. Kodwa umbuzo ukuthi kho lokho okukhulumayo kunceda ngani abantu baseZimbabwe? Ngeke ngezwa bekhuluma laye laphana ethi yena ihistory abantu akufanelanga bayilahle. Isimanga ukuthi mayithi ihistory akufanelanga ilahlwe, kufanele phela uthini ngehistory yabo yeGugurawundi? Ngoba layo yihistory abayebenzayo ububi. Uhlala ekhuluma ezitshaya isifuba, angikwazi ukuthi amabhiliyoni la afaka mani, amabhiliyoniya afaka imali eZimbabwe bawafaka kuphi? Ngoba abantu nje bayahlupheka on the ground. Kumbe ukhuluma ngemali abayifaka esikhwameni sakhe? Hayi, sicela lisikhuzele uChrist Mthwanga mani, hayi into ozikhulumayo mani. Sonke isikhathi uma ekhuluma yonke into ingaye lezano yakhe, ingayo lezano yakhe. Hayi Chris Mthwanga mani, sicela lisikhuzele yona.
Siyabonga balaleli bethu. Lawo bekungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Akusingene kwezemelika iziphathamandla ze-Israel lebutho leHamas izolo bezile nkulumo ezokuthi ukubeka phansi izikhali okwesikhatshana i-ceasefire kuqhubeke ngemva kokumiswa okwamalanga ayisithupha. Lokhu kwenzakala ngemva kokukhululwa kwabanye njalo abantu abambalwa abathunjwa ngabebutho leHamas lababotshwa ngamasotsha akwele-Israel. Ukuhlaziya impi le sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Well, yona injongo ye IDF Israeli Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. Well, I can say that it's been clear in one aspect. Ukuthi ama Palestinian territories asencipha okwe-Gaza Strip lokana vele sokuyi-strip kona kwakwe-Gaza i-West Bank hayi la vele isinyamalala. Uma ukhangela uma oNetanyahu be-announce besithi new settlements pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane babe begxotsha ama-Palestinian bebathathele. Khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians athi 1.7 million abantu. Ama-Israeli athi wona we told them to move to avoid i-offensive. 1.1 million people kumbe 1.7. Ai-Israeli Defense Force ithi wona sibatshele sathi move to the southwest of Gaza. Wonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo. So their objectives are being met. Bayasusa ezindawo zona ngaso sekuthiwa new settlements kungabi lo muntu omangalayo ukuthi ubatshoni and angaphi. Wona labo i-1.7 million angithi babafucela ukuthi baye e-Egypt. Igibhite layo yikho ivala amagedi isithi hhayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengama-Muslim antini nalithemba ukuthi bazabangcono ngapha beleka basabuyeli. So thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawa athwele ama-millions and millions of ama-Palestinian. So khanya i-objective yabo they're pushing to ukuthi be-finalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian. Asazi sizabona la u-Biden ukuthi angithi laphana kuPutin wathi uPutin solonge ungazungene mbijana ayikhona kakhulu but now uPutin lokho ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini uBiden. Khathesi ama-Israeli athi wena angena alanda iHamas kodwa laye uBiden uthi yena hhayi lingahlali phela lingaze lingene kodwa asazi what that means. Asazi sizabona.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 engapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abebandla lesisisi banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga. Umanisipala wedolobho lakwaBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabelele elizweni jikelele wabulala abantu abedlula 150. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami nguChris Gande.